Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela kustudio 7, ngolesithathu mhla 25 ngoMabasa 2018, ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo somabhizinisi ukuthi sisale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko. Uhulumende ukuthi kuyenza ufake imithetho enjani, thina layo uhulumende esikhangele sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko.
Umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Naoji Wenga.
Ama-elections njengoba esiza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Ngezinye indlela sidinga ukuthi abantu amasosha nabo bonke ama-CIO nabo bonke laba badila kwe-security bangangeneli entweni zokhetho. But into esiyitshoyo ukuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela.
Umanyano owe-MTC alayenze ukhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Valerio Sibanda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha imiphumela yokhetho lwalo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano wabosomabhizimusi owe-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Naoji Wenga. Lo mhlangano uqhutshwa ngeviki lapho kwenziwa khona umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair wenziwa yonke iminyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embikweni wakhe wakuvula lomhlangano, umsekeli kamongameli uChiwenga ubonge amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania, iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana, neUAE ngokuza embukisweni walonyaka owaZITF kanye lokuphatheka emhlanganweni wabosomabhizimusi. UChiwenga uthi iZimbabwe iyamukela wonke amazwe afisa ukuzosungula amabhizimusi, njalo lalabo abafuna ukutshala imali bakhululekile ukwenza njalo ngoba ezamabhizimusi elizweni zisobala. Usole kakhulu imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuswelakala kwemali ezweni ethi kodwa loba kunjalo asekhona amazwe aseveze isifiso sokusungula amabhizimusi ezweni. Ilunga le-board ebona ngezentuthuko yenotho e-Special Economic Zones, umnumzana Busisa Sibanda, ongumqondisi njalo wenkampani yeZimbabwe United Refineries, ucele ukuba amankampani azimeleyo lohulumende bahlangane ngemva kwenyanga ezintathu sikhathi sonke ukuze kube lokusebenza okulempucuko okuyisicelo esamukelwe nguChiwenga ethi ngumbono omuhle akuhle kuqale.
Yes, sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo somabhizinisi ukuthi sisale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko. Uhulumende ukuthi uyenza ufake imithetho enjani, thina layo uhulumende esikhangele sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko ilizwe libe lilokhu liqhela lisiya phambili njengalokhu sesithi iZimbabwe entsha sisebenza kakutsha, Zimbabwe is open for business. So kumele sisale phansi. South Africa bayakwenza. Lapha sikhangele sijonge ama-economic ministries, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Labor, Ministry of Water and Energy, Ministry of Tourism, ama-ministries anjalo, Ministry of SME, Small to Medium Enterprises. Sihlale phansi labo sikhulumisana ngokuthi sisebenza njani. Labo bazabe besikhombisa lapho ukuthi hayi lapha ukuthi sibe le njongo efananayo, silande the same goals.
Umoyo uthi uhlelo le special economic zones luqhubekela phambili kuhle njalo zikhona indawo asebekhangelele ukuziguqula ezweni zibe ngamabhizimusi athuthukisa isigaba ngemvelo abalayo.
Yes, siyaqhubekela phambili ngama special economic zones. Iport sikhona njalo sesilungisa ukuthi sithathe izindawo sizenze ukuthi zibe ngama special economic zones.
Omunye usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Shila Sidambe ongene umhlangano uveze ukujabulela umhlangano walonyaka wamabhizimusi esithi kukhona asebekutholile njengabosomabhizimusi besifazana.
Njengabomama kuningi esikutholileyo lapho. Besibuza siluthi kanti lathi ku-new dispensation lay singaba impofu njani, but hayi kucacile ukuthi even kuma-special economic zones lathi singabomama silalilungelo siyalilakho lathi ukuthi sibe involved, silakho lathi ukuthi sithole imisebenzi njengabomama labantwa bethu. Futhi thinanto siyabe ikakhulu sikhala ngabantwa bethu ukuthi hayi engavuleka ama-special economic zones lawa asimsebenzi ezabakhona labantwana abazathola imisebenzi.
Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale izolo mhlaka 24 usiyagqitshwa ngomgqibelo mhlaka 28 Mabasa. Kusukela izolo kusiyafika ngolwesine zinsuku zamabhizimusi uZulu uyabe engakavunyelwa ukungena. UZulu uzangena embukisweni ngolwesihlanu langomgqibelo mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka owe-ZITF ngolwesihlanu ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-MTC Alliance wokokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi umkokeli webutho uGeneral Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumelo yokhetho lwalonyaka lokuthi abasoze bengenele nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engehlulwa kukhetho lolu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngemva kokuba umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo wezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba, ethembise umhlangano owenzelwe eNgilandi oChatham House ukuthi ibutho lizahlonipha impumela yokhetho lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavuma ukusuka esihlalweni nxa engadliwa. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube wethule umbiko wokuphendula kulesi saziso esithi okhokhelela ibutho kumele abe nguye otho njalo athi umoyo. Lokhu kuqongeselwe ngesinye isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngunkosikazi Mthokozani Kuphe umnumzana Khalipani Bhugeni othi kumele uhulumende alungisise udaba lwabebutho amapolisa lama-CIO ukhetho lungakafiki nxa efuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula njalo luhlonipheke.
Ama-elections njengoba siza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Amasosha nabo bonke ama-CIO labadila kwe-security bangangenele entweni zokhetho. But thina into esiyitshoyo ikuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela. Abantu be-security bangangeni. Amasosha njengabe nesabelo kuma-elections.
Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthe akufezeki okukhulunywe ngamabandla njengoba amasosha le-ZANU PF belobudlelwano.
Okucebayo i-MTC Alliance ukuthi ibutho lisho ukubana lizahlonipha impumela yokhetho akusoze kufezeke ngoba ibutho siyalazi ukuthi esikhathini esiningi libe lisebenza lebandla le-ZANU PF njalo sikhangelele okwenzakaleyo November 2017 lapho ibutho lithethe khona amandla liwahluthuleka obe ngumongameli.
Uphinde wathi umoyo ubekutsho lokho ngoba ubephambi kwamanye amazwe azazohlola ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa.
Then sesikhangele njalo lapho kutshiwo owachiya ibutho uSB Moyo ekhuluma eLondon ukuthi bazahlonipha impumelelo yekhetho yebo lokho kuhle okushulwe kodwa asazi ukuthi uliqiniso yini ngoba sikhangelele ukuthi ebekutsho ngoba ephambili kwabantu bemazwe aphandle.
Osakhulayo umnumzana Evans Masuku uthe uqakathekile ukuthi uZulu azi nxa esesenayo inkululeko yokuzikhethela umongameli lamalunga edale lephalamende namakhansila njengoba uhulumende okhona wangeniswa libutho.
Njengoba sonke sihlazi ukuthi uhulumende esilayo manje ubiswe ngamabutho, kuqakathekile ukuthi sibe lesiqiniseko ukuthi sisasele inkululeko yokhetho yabo mengameli bethu hathi okwenzakala ngo-2008. Siyazi ukuthi amabutho azafuna ukukhokhelela abanye babo, but sifuna isiqiniseko sokuthi sibekwazi ukuthi silethemba lokukhetha umongameli esimfunayo.
Nkosikazi Angela Moyo yena uthi akalandaba ukuthi kukhulunywe ngubani, okufunakala ukuthi ibutho lihloniphe ukhetho ukuze luqhutshwe kusimo esilokuthula.
Akulandaba lokho, ungaze kube nguValerio Swanda kumbe kube ngu-SB Moyo kumbe ngubani, akutshintshi lutho. Into esiyifunayo kuphela ukuthi bayenze ukuthi bahloniphe ukuthi abavotayo sivotile sabakhipha, njalo kasilanto esiyifunayo kini. Lina lala uzwa ngaphi vele ukuthi akhona kuthiwa i-government engene ngodlame embusweni, ukuthiwe iyavumela omunye umbuso ukuthi uqalise, akusoze kuyenzakali khonokho.
Umphathintambo obona ngendaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba useNgilandi, lapho anxuswe khona ngomunye weBhilitani obona njalo ngobudlelwano bamazwe ake abuswa iNgilandi eCommonwealth, umnumzana Boris Johnson. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Yebo yebo yebo, ntswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOADebele.
Inhlanganiso emela amalungelo wabantu abalesimo se-autism, e-Autism Organization of Zimbabwe ithi ibhekane lobunzima bokusebenzisa ipulazi iyalinikwa nguhulumende. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe enanza imisebenzi yokuqakathekiswa kwe-autism ekamabaza. Into lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe bathi imizamo yabo ngeyokubona ukuba abantwana abalelesi simo esivame ukubonakala umntwana ekhulela muva kulabontanga yakhe, okufana lokukhuluma ingxenye aze akhulume eseleminyaka emithathu loba emine yokuzalwa, ukuba bafundiswa ngendlela efana leyabanye abantwana bonke elizweni kungela bandlululo njalo behlangene. Umkhonzi walinhlanganiso uNkosikazi Helen Mutambara uthi sikunyanga kamabasa kunje kukhankaselwa ulwazi ngesimo se-autism emhlabeni jikelele, kuyadalisa ukuba eleZimbabwe lisalela emuva kuqhathaniswa lamanye amazwe.
I want to give a statistic. Definitely, it cannot be.
Singathi siku 2 out of 5 kudaba lokwazisa lo autism. Njalo nonyaka senza okokuphathiswa inhlanganiso lamabhizimusi azinikeleyo afika ku-18 agokela iLafarge Proton namandla.
Uthi njengenhlanganiso abalasekelo oluzayo kugoqela le ndawo yokusebenzela ebalulekileyo. Uthi uhulumende wabaphathisa ngokubanikeza iplaza eRua njalo benemizamo yokwakha indawo ezwayo enakho konke okungaphathisa ke abantu abale autism. Ethi noma kunjalo kuze kube namhlanje abakenelisi ukungena kulelo plaza.
I think I should applaud government. They gave us a farm, a very big farm in Rua.
Was linking a yokuti umuntu kulelo iplazi ufuna iplazi lonke eti ulamapepa na tina vese silumisele kwaka injawo enkulu engaphathisa ku autism.
Uthi seqonda kuhulumende ukuba iziphathamandla zibasize njengoba ohleli kulelo plaza elwisa lolu daba emthethwandaba. Okwamanje uthi usebenza kanzima encedisana nabalesifiso sokuphathisa. UNyasha Mtambara ngosakhulayo eleminyaka engamachumi amathathu ophathisa kulolu daba.
I usually take away the fact that these kids have autism. Ibathatha njengabantu okufana labanye abantwana bonke. Ngidlala labo. Ngibatshengisa uthando. Hatshi ukubathatha njengabantu abagulayo. Lokhu kubayenza baphile kangcono njengabantwana bonke.
Unkosikazi Mtambara uthi uhulumeni ngokwakhe umele engenele ngendlela ezwayo athathe i-autism ngokufana le-cholera ne-HIV lapho abathela khona imali bekhankasa ngalezo zifo kundawana zonke zelizwe. Unkosikazi Elizabeth Muniko ophathisa laye abantwana abanje uthi abazali kumele befundise abantwana babo belesineke ukuze bekhule kuhle.
Bafuni kuncedwa ne. Kufanele udlale labo, ukhulume labo, ubafundise ukupheka, ukugeza imiganu nokuphaka impahla zabo e-wardrobe. Kufanele ubancedise konke ufunayo. Bafanele bafunde ukukhuluma nokudlala nabantu. Kufanele wazi ukuthi umntwana we-autism uyatshiyana nomntwana wabantwana lawo, mara ufanele ukubatshiyanisa nabanye abantwana.
Inhlanganiso ezimele abaphila ne-autism zithi abantwana abanje kumele befunde ezikolweni labanye, hatshi ukuba nezikolo zabo bodwa kumbe amakilasi abo bodwa ezikolweni. Abantu bakhuthaza ukuba badinge ukuzwisisa ngalesi simo ngokugcweleyo ngoba ukusileka kolwazi kuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabalesi simo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, ithi umuntu oyedwa phakathi kwabalikhulu lamachumi ayisikhombisa emhlabeni balesimo se-autism njalo siyitholakala okuphindwe kane ebantwaneni abangabafana ukwedlula kumankazana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kutwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM nawe shortwave 1208.0 laku 15775 kilo shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezizalo zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kule Diaspora Forum sikhuluka ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Isizalo seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane uSichamfundo Dudu Ncube usesungule inhlanganiso yakhe ayibiza ngokuthi The Youth Matrix yokusiza abatsha abaswelayo lokubancedisa ukuthi bangathathi izidakamizwa. Ufuna ukuthi bancedakale ukufundela imisebenzi yezandla. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kukalutshwana ukuthi abantu abafundileyo bancedise labo abaswelayo ukuthi bazithuthukise, ikakhulu becedisa intsha. Kuhle ke ukuthi sihlangane nothanda okusiza abasakhulayo.
Mina ibizo lami ngingu-Dr. Dudu Ncube, inhlanganiso yami yi-The Youth Matrix, lapho esisiza khona abancane aged between 13 to 25. Sibasiza ukubana bazikhuphule empilweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ngemfundiso ukuthi bazincede emfundweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ekuvuleni amabhizimusi. silalabo abangabe nje belama challenges empilweni abafuna usizo olutshiyeneyo siyabaphathisa njalo.
UDokotela Ncube uyagcizelela ngemsebenzi yenhlanganiso yakhe ye Youth Matrix.
Silama projects ahlukeneyo lapho esiza khona abancane, sile youth training and skills, sile youth in business lapho esiphathisa khona abafuna ukuvula ama business, sile youth and money esifundisa khona abancane ukuze bazwisise ukuthi kahle imali isebenza njani njalo kuyini okumele bakwenze ukuphathelana le mali ukuze bazikhuphule. Sile youth and property lapho esiza khona abancane ukuze babekwazi ukuthi inxa befuna ukungena kuma property investment benze njani. Sile youth health lapho esifundisa khona lokho encourage abancane ukuthi bazigcine bona emzimbeni yabo, awareness nje ezintweni ezihlukeneyo eziphathelana le health. Sile youth and cars lapho esiza khona abancane ukubana nxa befuna ukuthenga izimota bathole ama discounted rates. Sile youth in arts and music lapho esikhangela khona abancane abangabe belama talent okuhlabela, ukuacta njalo njalo. Then sile youth and community lapho esiphathisa khona ama youth esiba encourage khona ukuthi babe lusizo kibo la ku community yabo.
Mihle imisebenzi kaDokotela Dudu Ncube, njalo lihlanganiso isivule emazweni amaningi okuhlanganisela iSouth Africa naseZimbabwe. Abatsha abafuna uncedo lingaxhumana le Youth Matrix.
Thina the Youth Matrix sitholakala ku WhatsApp number +44 79 41 662 789, kumbe ku email hello@theyouthmatrix.org, kumbe njalo lingakhangela ku website yethu www.theyouthmatrix.org. njalo isicelo sethu ku community nje jikelele ukuthi nxa sisiza eZimbabwe sizacela bakithi abadala likhulu labantwana bakwanisa ukuthi babuye bazo experience lokho esibaphathele khona. Njalo abancane litshelane libuye ngobuningi benu lizo experience lokho esiliphathele khona. So njalo lama volunteers nxa bekhona abangabe befuna ukusijoin abasebenzelane lathi ukuze sisize abancane, lakho li welcome ukuthi lisikontakte. So otherwise singasebenzelana ndawonye sizakwakha abancane igeneration eqinileyo.
Abantwana abaningi abaswelayo ikakhulu emazweni alomumo wenzo notho omubi bagcina bethengisa imizimba lokusebenzisa izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka abahlangana nazo. Inhlanganiso kaDokotela Dudu Ncube eye Youth Matrix isabalala ifuna ukuqeda konke lokhu ngokusebenza nabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 igabaramu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo lamhla kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona labadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lo Nkosazana Suku Ncube odlala edolobheni le-Indiana ngapha kwele Melika.
Kuthiyene asonto ongazibeya zombili kodwa nxa sokufika entweni zokuhlala empilo nje lokukhululeka ngapha e-America kuyaphileka lula, kodwa lapho kuphinde kube nobunzima bokuthi nxa usizwa izinto ekhaya kuthi engxenye mebhawulaawukabi la malungelo okuya ekhaya kuba nzima ngoba uyabusizwa izinto ezikuzisa ubuhlungu ukulahlekelwa zimuli zekhaya. Kodwa ekhaya ubuhle bakhona nje ukuthi impilo yakhona ilesintu, yibo ubuhle bekhaya. Uyakwanisa ukuthi ungadubeka ucela umakhelwane sawuke okungabonakali la. Lapha uzahlala isikhathi eside umakhelwane wakho ungamazi, kodwa ekhaya awazi umakhelwane kuphela kodwa uwazi indawo yonke.
Ye, siyabona labantwana uba wondla njani lapha nxa ukhangela ukuthi uqathanisa le mpilo ekhaya ukuwondla umntwana ekhaya?
Mina abantu abami bakhulisa impilo yekhaya, bazalelwa lapha bonke bobabili, kodwa mzama bakhulumisa ngesiNdebele, bonke basazi isiNdebele ukuthi nxa befika ekhaya bebekwazi ukuthi bekwanisa ukukhuluma labo gogo, ngoba abantwana balapha isikhathi esiningi bayadedesiswa bayenziwani, kodwa thina sibakhulisa isintu ukuthi bebesazi isintu, behlanganiswe kwala kodwa isintu sekhaya bebesazi ngendlela lathi sakhuliswa ngayo.
Bayasazi isiNdebele?
Ye, bayasazi isiNdebele. Abami bazalelwa lapha kodwa isiNdebele bayasazi sonke. Silungiselele ogogo nabomama basekhaya.
Ubaphilise njani? Sizwa kuthiwa abantwana batshaywa la.
uyabona bengabe bengachaywa kodwa lawo ngendlela okhuza umntana wakho ivoice yakho uyahlevela umntwana ahlebekwazi yawo iyachayela yona yodwa umntwana vele kade kayithi ukuthi ukhuzwa ngokuchaywa kuphela nje ivoice yakho noma nje ungamethusela nje uyahlebonela ukuthi hayi umama lapho serious
manje ke ungasela ukuthi nqa ukhangele elakusasa ulibona njani uzaphila uloko khona apha eMelika umbuza buyele ekhaya
mina ngokubona kimi mina usuku ngibona ngani ngingabuyela ekhaya ngoba lapha kungabe kumnandi kodwa vele nqa ungazalelwanga la ihome is still home noma idube kokungakanani mina ngeke ngihambe ekhaya mphenduke impilo yami ekhaya ngiyibona ile closure engcono ngibona ngiphila ngcono ngizizwa ngikhululekile nxa ngisekhaya than la even sengilapha half of i-life yami ngoba mbiye lapha ngine-21 kathesi nge-44 so ngi-half of my life ngiyiphile la kodwa isintu sakhona ngiyakubona ukuthi hhayi ngivele kantiwala ngiyakuza ukuthi kantiwala so kumnandi nje la ukukhulela lapho ovelela khona
manje nxa usubuyele ekhaya ubona ungani uzahamba labantwana yini
khonapho yikho kungaba nzima khona ukuthi ngilokho zengabantwana ngoba bayavakatsha yesebevakatshile isikhathi eside bayakuthanda kodwa zikhona izinto eziba nzima ukuthi beze adjuste okwana nami nginje ngakhulela eZimbabwe but ngokuhlala lapha isikhathi eside zikhona izinto eziba nzima ukuthi ngizi-adjuste into ezinjenge-network nxa sijayele ama-computers alapha afast ekhaya ngama-dial up kuba nzima amafoni ungangena egangeni ekhaya awusela i-intanethi so umntwana kuba nzima ukuthi umhambise endaweni enjalo especially nge-technology elapha langapha futhi izikolo zangapha ngizibona zingcono nxa sesibala i-technology ukuthi bafunda ngcono kakhulu ama-computer than ekhaya ngoba ngapha balakho bayakuthola
ungathini elokugcina ikakhulu sikhangele ukubana sokusiba lokhetho ekhaya
ukuthi sokusiba ne-change ukhetho sokusiba le mina ngingathi bantu beZimbabwe sonke sise-diaspora singakhalali ilizwe lethu lilizwe lethu asiyinikeni i-second chance ilizwe lethu ngikhona lathi sinje njengoba sitshona sikhala ngelizwe sifuna lathi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi ilizwe lethu libe ngcono yikuthi sifuna lathi ukuthi sibuyele elizweni lethu elingcono so singalikhalali ilizwe lethu asilinikeni i-chance ama-opportunities wona lawo la esila asithatheni ama-advantage ethu ngoba one day sizabuyela ekhaya vele kukithi asizameni lathi ukudevelopha ilizwe lethu loba sihlala la asilungisenini ilizwe lethu sikwanise ukuthi ubuyele elizweni lethu ube le-comfort yona leyi olayo la
unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia akuntshele sithando sami ke kunjalo ke sithi singakehlukani wothi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokela namhlanje umhlangano wobosomabhizimisi we-international business conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantino Chiwenga umanyano we-AMTC alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho ugeneral Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumela yokhetho lwalo nyaka sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oludlalisayo ngokips tube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.